ngibone ngani mina lokhu kuhambelana nenhlelo ebisenziwa lizwe le-Britain kusukela uNovemba kutshintshwa uhulumende kweleZimbabwe ukuthi iBrithani ibhizi iphitshika ngokuthi ubudlelwano phakathi kwayo leZimbabwe bungani buyalungiswa amazwe la andlelane ndawonye. Ngiyazi ukuthi lokhu kwenziwa ukuthi iBrithani ilodubo lwe-Brexit olutshengisa ukuthi idinga izivumelwano eziningi kakhulu namazwe amaningi bangabezama ukuthi balungise lokhu. Kodwa ngibone ngani udubo olukhona olungaphangisa luhluphe iBrithani eminyakeni emlutshwane elandelayo ngolokuthi zikhona into eziningi kakhulu ezisakhangelwe ngamanye amazwe nabakhankasela ilungelo labantu ezingakalungiswa kangako ezingenza ukuthi kube le mbuzo ngendlela iBrithani ekhanya iphitshika ngayo kwezombusazwe weZimbabwe.
Ise sike sabona amazwe achiyeneyo lawo ethumela izithunywa eZimbabwe agoqela elemelika. Ubaba uMnangagwa laye sesizwe ekhuluma ngesidingo sokulungisisa ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Singathi kulobufakazi yini bokuthi impela amanye amazwe akhanya eselungisisa ubudlelwano bawo leZimbabwe?
Hhayi, angiboni mina ukuthi kulobufakazi obungako. Vele kuyinhlala yenza ukuthi ilizwe nxa belike lahlala lingekho kumanyano wamanye amazwe, nxa kukhanya kusiba le nguquko kumbe kuntshintsha umkhokheli, kujwayeleke ukuthi amazwe alwisane gijimisana ngoba wonke adinga ukuhuquluza. Ilizwe elinjengeZimbabwe elombuso wenkegcekeni osolwa ngabantu abaningi njalo ongakhanyi ukuthi usemthethweni lenza kube lula kakhulu ukuthi umnotho walo uhuquluzwe ngamanye amazwe. Ngibone ngani yikho lokho okugijinyiswa i-America ne-Britain ubuhuquluzi bomnotho obungenzakala ngendlela yokuthi kulo hulumende onkegcekeni njalo ongalabusekeli obukhulu ebantwini osebuthweni.
Uhulumende kaMnangagwa yena singathi akhona yini amanye athelo awathathayo emizameni yokulungisisa obekuhlupa okufana lalo ukungahlonitshwa kwamalungelo oluntu ukuze mpela amanye amazwe abuye njalo adlelane leZimbabwe?
Ukusegcekela ukuthi akawuqakathekisanga kangako lokhu uhulumende kaMnangagwa njalo akaqhaba ukwenza ungakhathesi wakhe inhlanganiso entsha abayithi nge-National Peace and Reconciliation engatshengisa ukuthi ilamandla okwenza olutho njalo okupha abantu abaphambanisa amalungelo abantu